Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 15 kuzibandlela 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abadutshulwe ngamapholisa eHarare lakobulawayo bafa izolo, kwathi abangamakhulu amabili babotshwa ngesikhathi betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Ababotshiweyo laba betheswa icala lokubangela udlakela lokuntshontsha ezitolo. Inhlanganiso eqoqe ukukhalala umsebenzi kwaizolo ezxcitu ikhuthaza uzulu ukuthi engayinjalo emsebenzini namuhla lakusasa. Kutshiswe amahofisi ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare kudlakela lwayizolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Inhlanganiso zamagqwetha seziswele ukungenela kwamasotsha ekutshengiseleni kwayizolo kanye lokuhlukuluza abantu lokubadubula encedisana lamapolisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abafileyo eHarare lakobulawayo izolo ngemva kokudutshulwa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela kwayizolo lokhu kubangele udlakela, kwatshiswa izimota zamapholisa lezabantu nje makhaza. Lanxa abanye bebetshengisela ngokuthula, kulabanye abavuke ubhova bagqekeza ezitolo bantshontsha ukudla lempahla etshiyeneyo. Imifanekiso lamavidiyo agcwele enkundleni zokuxhumana aveza omunye owesilisa kobulawayo ethwele inkalakatha yomhlubulo wenkomo ngehlombe, omunye ngobentshontshe ikhuba lokulima. Izitolo ezigqekeziweyo zigoqela esechophisi, amakhemisi lezinye ezitshiyeneyo. Amahofisi amakhulu ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare lawo atshisiwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Umphathintambo obona ngokuvikelwa kwelizwe owe-State Security umnumzana Owencube ukufakazile ukuthi bakhona abantu abafileyo kudlakela lolu lanxa engatshonga ukuthi bangaki. Uhulumende uthi udlakela lolu lubangelwe yi-MDC ibambene labenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela ezxcitu eyiyo eqoqe uhlelo lokukhalala umsebenzi izolo namuhla lakusasa. Kodwa abe-MDC labe-zxcitu bayakulandula lokhu. Usandikile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla se-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi, yena okhuthaze uzulu ukuthi engaze aya emsebenzini njalo namuhla lakusasa.
Ngolwesibili siyabe sihlobo sihlezi ngkhaya, ngolwesithathu siyabe sihlezi ngkhaya singaya emsebenzini singenzi lutho. Ngolwesithathu abantu sivula indlebe le ndlela esikhomuniketa ngazo, kungabonakali ukuthi kule nido ukuthi engxeke kube lokunye okwenzakalayo. Sabathe ngolwesithathu, kodwa wathi abantu abakwazi ukuthi kusasa emsebenzini akuyiwa, ngolwesithathu emsebenzini akuyiwa. Sile 3 days yokuba nasenza into yethu, sile themba lokuthi in these 3 days nxa uhulumende engurhulumende wabantu uzalalela asiyengeze sibone ukuthi siphuma njani lolu hlubo esilalo. So siyacela abantu asiqhubekeni siziphathe kuhle, babe lokuthokozela singajhaya izimoto da singalutha ama-shops kodwa thina sizihlayele nje emkhaya ukuze silungisise uhlupho lwethu. Sithanda ubana sibonge izisebenzi, sibuye sibonge nje labantu bakobulawayo ngomsebenzi womuhle abawenzileyo, ngoba injongo bekuyikuthi namhla besifuna ukuthi shutdown eZimbabwe and thina besikhanyela ibulawa ivalwe completely and kokwenzakeleyo. Siyabonga amajaha bemjova labo namhla wazowudilalama wenda futhi imoto ezincane bebazama ungathi ziyaganga zahle zamiswa. Sibese sibonga njalo lezikolo, ngoba sinazeyo lezikolo hayi amatitsha la abone kungafuni ahle asarenti.
Kodwa eminye imbiko ithi abantu kungani yibo ade bevimbela abanye ukuthi baye emsebenzini kanye lokuxotsha abantwana emaklasini.
Abantu mavele kustradle kuba lenkulumo eziningi kodwa eqinisweni ukuthi njoba ngisitsho mina akula muntu obehlukuluzwa abantu bebethengisana ukuthi asenzeni swa kodwa lengxenye engakuthi ukucwayisa kakhulu abazali thina abazali ukuthi phela abantwana bezikolo singafaka impilo zabantwana engozini. Siyacela abazali ukuthi kusasa lapha ngokusasa abantwana bazidlalela endlini ngoba sibona abanye abantwana bebongoba stranded emgwaqweni ngela zimoto ezibathwala bengasakwazi baya khona kwana sibona ngathi ungafaka impilo zabantwana abanye futhi bangalahleka. Asiqhubekeni sikwenza for the next 2 days. Engxenye kusasa leso silombiko ogcwele yokulambisa ngaye bekhona abaye bethu ababotshiweyo kumbe ngaye bekhona abaye bethu abalinyaziweyo.
Njengoba kusihlwa nje sokunjani emgwaqweni lapho bekufakwe khona amaviri amatshe?
Khuluma kanje kathesi ngengabhodabhoda lami ngihambela ngenyawo ukuthila sokukhona la matshe lana amanye abantu bevayela phalaphana ungathi asekhuthiwe. Kodwa sizakucela kakhulu ukuthi abantu lata bezimoto esingasobe emjonga siyacela ukuthi sihlale ezindlini khona ukuba sihambise izimoto zethu. Yibo kusezakwenza abantu bagcine befikelwa ngumoya wokuthi sifuna ukuphambanisa istrat nabakiso bese bekhala sifithi ngcono sivayele ezimoto. So sicela ukuthi abantu nje ukuthi kungabi le moto ehamba emgwaqweni, kungabi labantwana bayesikolo, kungabi lo muntu emsebenzi, kungathi asenzeni sikuvumeleneyo, kungabi lo munye ofuna yinhlokandle uba nayenza okwakhe. Kwenza ukuthi abantu bagcine engxenye sebefuna ukuthatha umthetho bafake ezandleni zabo esingawukhangelelanga.
Amasotsha wona lokhu ekhona emgwaqweni kumba amapolisa?
Yebo, siyawabona amapolisa kakhulu. Yiyo siwabonayo la ahamba ngamaimota zabo lezi zamanzi ababayo. Siyazinanzela ubana zigcwele sibili indawo eziningi edorobheni bezikhona emalokishini zibuya njalo abantu babe bachaya sibili ngamanzi kabuhlungu. Kodwa kubuhlungu yikuthi indlela abaziphathe ngayo asiyithandanga sibili eBradford laphana building etown ngoba basiye bangena ama-buildings kulabantu ade bemele izimali zabo phandle angaze ngabanga. Abantu basebebona amapolisa bangena phakathi ku-first floor laba amapolisa angena sechama tiegas kanti ngoba ungenza njalo wenza abantu bafuna ukureacta bese kuthiwa abantu babi kanti abantu bayazivikela. Akubanga kuhle sibile ndoku labantwana phakathi nanzela abantwana abantu babo lokuhitsha okuthile khonokhwana siyacela ukuthi amapolisa lawo ahloniphe abantu ahloniphe lesi sinqumo esisithathayo bangahlukuluzi bangathovela abantu ukuthi benze into ezingayifiso lokhwana sibula kubanga kuhle.
Libone ingani uhulumende uzawuthola umbiko wenu?
Yes, ukuthi umongameli mina kuye weRussia uyawathi nguye tshe basomlilo lokho nguye anti nguye anawuthi wabasomlilo izikhazo zicacile uthi nasidatshiwo eZimbabwe kusaphileke kavusa umnetho welizwe i-economy sifuna ivuso.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi ezctu. Inhlanganiso yamagqwetha lwelamalungelo oluntu abameli sisole amapolisa lamabutho ngokudubula lokutshaya abantu izolo. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Dinei Mukwewa uthi lanxa besola abantu ababangele udlakela babeka amapolisa umlandu ngoba yiwo angakwazanga ukuphatha kuhle umumo.
Okusuke kwenzakala yikuthi amapolisa wona indlela abagene ngayo ukuze bakhuza abantu ibingasondlela yengxoxo kodwa basuke baletha imota zabo zamanzi baletha lamapolisa adethwele izigodo bebetha bechaya bebhaxabula abantu. Abantu baze bacina ngokuzonda bacina bevisela kwezinye indawo kusuke kwaba lokutsha kwezimota zamapolisa kwezinye indawo amapolisa abonakale echaywa then kwezinye indawo abantu labade bekhankasa beprotesta bacine bethatha izinto phakathi kwamashopu okuyikho kade kungakhangelelwanga lokutshisa utshiswa kwempahla ezifana lamarobhothi lezinye izimota zabantu makhasa.
Ungaba kwazi ukuthi bangaka babotshiweyo koBulawayo?
Ngama-18 past 9 ntambama confirmed bekulabantu abakwana 29 ade bebotshwe ema-police station atshiyeneyo. Iningi labantu abaningi bathethwe ngamapolisa esithi ngawe law and order eBulawayo Central. Kwaba lelinye inani elibotshwe lathathwa la esiswa e-police station yase-Sourcetown. Kwaba labanye abathethwe basiwa e-police station yemzilikazi police station. Leyinye inani ehanjiswe e-police station ye-West Commonage eMpopoma. Labanye ababotshwe bahanjiswa e-police station yase-Magwegwe le-police station yase-Phumula le police station yaseNkulumane. So far bekule nani likwana 29. Bekula magqwetha amela amalungelo abantu, amagqwetha asuka kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, lamagqwetha asuka kunhlanganiso okuthiwa yiAbameli.
Sizwe kukhulunywa ngabantwana ababili abafileyo khona ngapho koBulawayo. Ukuzwile lawe?
Bengingakakuzwa ukuthi kungaba kule sehlakalo esingaka esiyabe senzakele. Kodwa okusobala yikuthi amapholisa achayile abantu, okusobala yikuthi abantu batheliwe ama-tear gas.
Njengenhlanganiso lithini ngendlela amasotsha lamapholisa aphathe ngayo ukutshengisela lokho?
Thina njengenhlanganiso yamagqwetha amela amalungelo abantu sithi amapholisa lamasotsha kumele babe ngesinye isigaba esimele ukuthi sigcine abantu, sihloniphe ilungelo lempilo esithi right to life etholakala ku section 49 wesisekelo sombuso. Akumelanga kube yibo abaphinda bathathe impilo yabantu, kodwa kumele bavikele impilo yabantu. Lokhu mbonikani njengamagqwetha amela amalungelo abantu akusithabisi, and njalo kumele sibonakale sithatha amanyathelo ukuze kungaphindi kwenzakale. Sakubona kusenzakala ngo-August 1 sathi kumbe, but nxa sokungani sokuphindwa sibona ingani kungagcina kusiba ngumkhuba, and umkhuba lo umubi, umkhuba wokuthatha impilo yomuntu mahlayana nje. Kumele labo ba-exercise esithi ngesikhiwa yi-restraint nxa bezama ukuthi bakontene ama-situations. Okunye engathanda ukukubika nje emphakathini yikuthi kulabo abalinyaziweyo abalimeleyo besemakhaya, kulama mechanism akhona angenza ukuthi bathole uncedo bagcine behanjiswa ezibhedlela lapho kuyabe kulama doctors abanceda ama private hospital kulenhlanganiso ezizimiseleyo ukuthi zincedise labo bantu. Then kulabanye labo ababotshiweyo abakwazi ukuthi balezihlobo zabo ezingatholakaliyo, zikhona inhlanganiso ezamagqwetha ezimela amalungelo abantu ezingakwanisa ukubanceda. Bakhona Zimbabwe Lawyers for Human Rights, iChristian Legal Society ikhona.
Umnumzana Tine Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli. Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa lamasotsha angenele abantu ezindlini zabo elokishini leMavuku kanye lasechitungwiza izolo ebusuku ehamba ebatshaya amahlayana nje. Inhlanganiso le ithi ilakho ukuya emthethwandaba nxa uhulumende engekela ukumisa ubudlova lobu. Lanxa inhlanganiso yeZCTU ikhuthaza abantu ukuthi bakhalale umsebenzi ngokuhlala ezindlini, ukutshengisela esitaladeni okwenzakale izolo kulakho ukuqhubeka njalo namuhla. Sikhuluma nje kubikwa kulabasakhulayo koBulawayo abasesitaladeni abavale imigwaqo ukuze amakhombi angaze athwala abantu. Abasakhulayo laba bavikwa belele emigwaqweni, abanye babo benatha utshwala ababuntshontshe ezitolo ezigoqela ezakoChoppies. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Yena othi lanxa uZulu elelungelo lokutshengisela ubudlwangudlwangu kabuvunyelwa.
Abaqali ukuthi ukulungisa babe beqhubeka kuhle ukuthi hayi abantu abahlabele indlini kungabi lozodlakela kungathisha izinto, kodwa sibone sokulabanye abantu abezethisa ezitolo beqhubeka bethatha izinto angazi yepho bona isiko sokuyini. Kodwa into ebukhalulekileyo ukuthula libokuqanda yileyo impilo yomuntu ukuchitha asontelenhle ayilunganga ngoba ligazi lomuntu esalesabo asaziwana izaphila kanjani ke loko kuqela ukuthelela inyama kuwe nemboli yakho ngento ezingasiziye lezi.
Ye, kodwa sizwa abanye besithi isibanga esesifike khona ezomnotho sokufana nje lokuthi ikufa nje okwenzakalayo, ungathini wena ngalo?
Umnotho wethu unzima ufile kwabampela asho manga. kodwa ke ayisikho nje ukuthi yabana uzicritical lomuntu ubulala nomuntu nomuntu ongalakho umzali wena ngenxa yakho lokho angiboni ukubana ngabe wahambelana noma sokubi kanjani noma sokunzima kanjani kodwa hayi impilo yomuntu mina cha akuyenzi akumelanga ukuthi ngabe sifika esibangeni sokugcina siphindisa impilo zabantu lezakhiwo zemangikwazi ukuziphindisa zithise izimota lani lani ukuze kuzasolva nokokho lokho nxa kungenzeka injani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF. UChris Gande weStudio 7 uphinde waxoxa njalo lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe.
Kutshengisela ukuthi kulokhu kuthukuthela kuZulu ngenxa yokukhwela kwentengo. Njalo lokho kuthe kwathi kwenzakala kwenze ukuthi ukuthukuthela lokhu mhlawumbe abanye bekwenze ukuthi kube lokukhankasa. Njalo ukhulu kutshengisela isidingo sokuthi uhulumende kufuze engenele masinyane kulokhu sokuthe kwathi kwenzakala ukuthi kube lokuthula. Ngoba nxa kuyukuthi sokungadingeka ezinye indlela ezokuthi indaba yamafutha le yenza ukuthi abantu bechinge lokuthukuthela engathi singadingela ezinye indlela ezokuthi ilungisiswe ngaphandle kokuthi uhulumende ebe lokho ebophile ukuthi izinto zikhwele ngokunjalo.
Kodwa singathi thina yindaba yamafutha nje kuphela eyenzileyo ukuthi kube
ngeyinye yezindaba eziyenze ukuthi ukuthukuthela kukaZulu kusukume ngako ngokungaphezulu ngoba siyazi ukuthi thina amafutha yawayenza ukuthi sikube le moto ezokuhamba amafutha okuchipa kwakwenza ukuthi senelise ukuhamba imoto ezichipileyo yenza ukuthi kwenza ukuthi intengo yezinto zibe zehlile lokunjalo lokunjalo. Yikho ke nxa amafutha engakhwela kutho ukuthi intengo yezinto eyakhwela yona ibivele kade sikhwelile. Yikho ke lokhu kuletha ukwethuka phakathi kukaZulu lokungahlaliseki okungabe kungiyo imbangela yalokhu kukhankaso sesithe sathi ukukubona.
Ngokubona kwakho kuzaphela njani njengoba sisizwa abakuqoqileyo besithi bona kuzaqhubeka okwamalanga amathathu?
Ya, kufuze kuphele ngokuthi abakhokheli kufuze bekhulumisane ukuthi kungatholakala indlela emqoka njani ukuthi izinto zilungiswe ngoba khona ukuthi kube lodlame akusiyo ndlela engayenza ukuthi kube le ngqubela phambili ngoba sesingayenza lolu dlame lwamalanga amathathu kodwa nxa singenelisana ukufaka amaqhinga azayenza ukuthi kube le nguquko siyabe sidlala. So kudingeka amaqhinga azaletha inguquko eyamalanga amaningi hayi okuthi kuthiwa abantu bazabobotheka ngokuthi sikhankasile umkhankaso lowo uphele kodwa abantu baseZimbabwe bebuyele kunkinga akade behlezi belazo lalezi nkinga akade bevele bezikhankaselele.
Umnumzana Richard Mahomva uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa omiswe enkantolo ngemva kokubhaxabula umkakhe ngoba eyale ukumupha amanzi okugeza. Iphephandaba leHerald lona lithi impumela yabafundi abalobe imihloliso ye-A-level lonyaka isikhona ezikolo. Zobu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngibingelela wena mfakazi owamukela olwamucingo mina nginguNothando Chuma. Ebulawayo lobhengula West ngilokukhathazeka kakhulu ngalokhu kudura osokukhona okwepetroli ledizili osokwebangela ukuthi umchovasi ugade nge-$2.50 hhayi lokhu kunzima sibili amatisha akhalele imisebenzi abantwana bafundi bafikele ukudlala besicela ukuthi uhulumende ngabe ngatshintsha usilungele kulele leZimbabwe.
Mm-hmm. bona livuka njani lonke sina njengabatsha sifuna ukuzwa ukuthi lokho sikubhekile kuqedwe njani ngoba kathesi ukuthi sisemakhaya kuhambeki into ziyadula kakula lutho ziyakhwela sibuza kini abadala sithini njengoba likukhanya likulungisa njani.
Hey bafowethu ngapho hey gift hayi manje indaba ekhulunywa lapha lokho esilalele lathi la indaba ekhulunywa ngundoda Chuma lo ngundoda bani kuthiwa ngubani lo we indoda wezani lo akusela enye chance angathi kufuna ukuthi iphiwe iparty yezami iphiwe from kuthathwa kukhupha from 2017 eyenziwayo up to now akula anything what action engezathathwa more there is nothing more thina we don't mind ukuthi uphethe ngwezani kumbe uphethe ngwe-MDC kumbe uphethe ngwe-church kumbe ngu-traditional leader as long uphethe izinto ngendlela e-right situation is not fine because if you go e-shop awusathengi imali oyiphethe so uma sikhuluma ngasitshela ngomphula incubo ukuthi umphula incubo uyasebenza asikwathi usebenzana usalindeni engasebenza ngoba isikhathi sisifide umphula incubo selesikhathi silabo 4 to 6 months lezi umsebenzini so uza kwenza nini khonokhu kwento akhuluma ngakho.
Haleluya, nivukile njani abantwana kwaNkulunkulu. Lo ukhuluma yongumfundisi umoyo lana. Ngifuna ukukhuluma ngematch yayizolo. Imatch le yayizolo ayisi imatch eright khulu. Asale ukuthi abantu bayenze imatch. Imatch iyafuneka mara the way yenzwa ngakhona. Ubulelesi lo bugebenga the way kuyenzwa ngakhona. Ukubona amashophu ayaphuliwa abantu bayathatha izinto zabantu emashophu. Abantu bayachisa, abantu bayenzani, abantu bayachisa izimoto zabantu. Siyabona futhi imogging jungle house nayo ibombiwe izolo. So kutsho ukuthi the way kuyenzeka ngakhona into leyi ayisise into irayithi. Usekuthanda ukukhutshela nina ama-leader ayenzile imashi leyi yayizolo ukuthi the way niyenzile ngakhona nizange niyenze izinto zirayithi ngenxa yokuthi bonani the way kuyenzekala ngakhona abantu the way bayenza ngakhona. Imagine le bayenza ngenye indlela ingasiyo yokuchisa izinto yokulimaza izinto zabantu so into efana le ayisazi into sifisa ukuthi siyibone yenzeke so into efana le asiyivumeli asenze into ngokuthula so iyo into sifisa ukuthi yenzeke lapha elizwe laseZimbabwe ithi ngamazwi lawo siyathokoza kakhulu amen.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa seziveze ukuthukuthela ngokwenzakalayo ekhaya njalo zithi ziyakusekela ukukhalala imisebenzi okuqhubekayo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bathukuthele baganunwaba beZimbabwe kwele South Africa ngezenzo zikahulumende eZimbabwe besithi kusobala ukuthi ngihulumende olocuku olumangalisayo. Bathi kuyadanisa ukuthi ngesikhathi iningi labantu lingasebenzi intengo yezinto ivele isidula kwamagama amaholo abasebenzayo engakhwezwanga njalo imancane kakhulu. Kutholakale uhulumende ekhweza intengo yephetulo evele ingekho ngokuphindwe phosa kabili. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gregman Mkhwebu uthi basekela ngazo zonke indlela ukutshengisela okuqhubekayo obulawayo lakwezinye indawo zelizwe.
Asibasupporte into abayenza inhle ngoba balungisela lathi ukuhlupheka kwabo kuyikuhlupheka kwethu. Leyo nto ezadala ukuthi lathi sinje singaphandle singasakhona ukubhadala abantwana esikole ngoba sizoyithatha apha imali ngoba upetrol uvele yiwo phethe umkhono welizwe. Sonke nje namhlanje umuntu lo muntu ozazilunga seZimbabwe akazinuka amakhwapha ngoba kwamanje ugovernment wezimbabwe akazafuna ukuncema. Do or die, ma ufa ufe ngoba kuyafana vele ukusala usifile sinje.
Abanye ke bathi sokufana lokuthi ilizwe selivaliwe njengoba konke okufunwa isihlobo zabo ekhaya sokuzafuze kube yibo abakudingayo phandle kwelizwe. Loku bathi kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinto lokukhalala imisebenzi. Abantu sebefuna ukukhutshulelwa amaholo abo. Isiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana Kanisha Sinkala yena uthi isimo sezomnotho eZimbabwe sesikhombisa khona ukuthi uhulumende usehlulekile ukubusa.
Angithi lundodalo umnangagwa wathi yena the voice of the people is the voice of God. Ayekele ukuthumela amapolisa kangene emgwaqweni ayekuzwa abantu. Ipolitics aso drama wasekuthela idrama evula amakampani angakengekakhatha abantu kaphume kahambe umnangagwa masikona nawo.
Esinye isizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi kusomahala ukuthi zonke izithembiso ezaziphiwa uZulu ngesikhathi kukhishwa umnumzana Robert Mugabe kwakungamanga aluhlaza joko.
Mini problem yepetroli eZimbabwe iyangicasula nokukhuphuka kwezinto kuyangicasula. Abantu ofanele strike against umnangagwa uChamisa nabantu babo abalandele emuva ngoba yibo abantu abayenza yonke lento. Kusiya ngami nje kahle hle ngabe vele iMDC neZANPF siyakudiliza siqale phansi ama-political parties amatsha.
Kanti ke umnumzana Mcasiseli Gwaza uthi sekusemandleni kahulumende ukuthi azisole ngokwehluleka kwakhe enze okufaneleyo.
Asazi ukuthi uhulumende usithatha asicabangeli kanjani thina njengezizalwane zaseZimbabwe ukuthi asikonsulthwa asenziwani sithi sihlupheka kangaka kungekho lutho esiluthola elizweni kuvuke nje kuthiwe kusazi hayi ipetrol siyikuthi. So ayi uhulumende siyacela ukuthi akakasicabangele mpela kungathi sivele izinto zisimbe eqolo kanje avuke kusasa esengozikhuphulayo.
Ububi besimo sezomnotho eZimbabwe sebenze iningi lezimuli zithembele kumalunga azo asebenza kwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi ukukhwezwa kwephethulo kuza kwengeza lomthwalo obusuvele usehlula abaningi. Nelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho ngokusipha lolo daba usemzansi.
Because it was on Friday, I then thought Monday will be best for me to just say, dear Jonah, dear Johnson, happy 62nd birthday. From 12th January 1957 to today, Jonah, I wanted to say to you, dear Jonah, but alas, this Monday 14th is a different story. Once again, Second Republic has its own bad news. 2019, whoever wished me a prosperous and happy new year, inkosibe laye. Lina elilemsundulo, ake lime. Lina elezinyamanyama emzimbeni, ake lime. Lina eligula o gout, o prostate cancer, labo skin disease, and diabetes. Ake lime, kukhulume thina esibulawa indlala. I recited this poem from the streets of Nkulumane kobulawayo, suffocating in the clouds of smoke of the tear gases. My dear friend, you have failed. Yibudoriro wamahoro wanlovu. I am not an economics fundi. What are the steps you have taken, my friend? It's an exhibit of a kwashiokard leadership. Ngeyani kwashi esihlaleni sobukhosi. 4 people are shot dead at airport. 2 kids die. Emasiya phambili road to the Lesiphaleni kobulawayo. Roads are blocked. Shops are being looted. Schools are closed. Tear gas fired all over. Clinics closed. People and the police face to face. Yes, my president off to Russia. Kanti kwenzakala. Ngeyani kwashi esihlalweni sobukhosi. Yes, first you fired the nurses. You then fired the doctors. Now better fire the freedom poet. You are a flop, my co-master. You have turned our country into total disaster. My question is simple. Lithengelana amabhonzo kophathe mabhonzo lina lengozivende amazinyo lengelawo. Likhalelana amapatapata badala lingelamazwa. Phela mina ngibona abantu bephuma ijumo lika Khaso Jim Thakati. Wathi bapho biyozo mkhwebu. Kwashiyoka leadership mina ngesaba. Dear 2019, my vision year njengoba ngatho khathesu silibheyabheya ilizwe seligcola insumpa labo bonklanti ngubani ozabathwebula. Anyway, I just wanted to say, dear Johnson, this is a poem from a Moyo, an eloquent demagogue, an electrifying speech therapist. I wanted to say, happy birthday. Far from the melting crowd, the country still continues in utter madness. Fuel protests are all over. Iyowelaphi induku, luwelephi uxakuxaku. Kwashiyoka leadership, please, can you have a well-balanced diet? We are perishing.
Desire moyoxide inkondlo ayilovele izehlakalo zayizolo. Silugqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Kulabantu abadutshulwe ngamapholisa lamasosha eHarare lakobulawayo bafa izolo kwathi abangamakhulu amabili babotshwa ngesikhathi betshengisela phezu kokukhwela kwentengo yamafutha. Inhlanganiso eqoqe ukhala lomsebenzi kwayizolo ezeTTU ikhuthaza uZulu ukuthi engayinjalo emsebenzini namuhla lakusasa. Ama-ofisi MDC kaChamisa atshisiwe eHarare. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa. Asidibaneni ekuseni njalo kusasa olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Itshone kuwe.